Siyabonga Chris Losandra le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
And when we look at ourselves, just one year after that example.
Abantu abaningi babesekela amacele aGNAyo esenzela ke impilo yabo. Abanye babe ngabomama, abanye bengabobaba.
Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukumanyana ibandleni lakhe lezanu PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walo omkhulu weCongress yesithupha lilokudonselana okungaze kubonakale embalini yalo.
Kwesikhathi abantu abalimele bale ba-hostile kumbe bale bad attitude ivela kini people without disabilities? Ngoba abantu abalimele bafa masinyana nge-stress. Yeba le stress kufamily, ube le stress kupublic, awuselo kwakho. Ukuhamba esibhedlela kakhuluma 77 abalutshwana bazosizayo.
Namhla lilanga lokunanza amalungelo abantu abagogekileyo emhlabeni jikelele ele International Disability Day. Njalo abagogekileyo eZimbabwe bathi bakhangelela ukubana uhulumende ananze amalungelo abo ngokupheleleyo njengokutsho kwesisekelo sombuso.
Amapolisa asebophe inkokheli yeMaswingo Residence Trust ebalisa umsekelo omgcinisihlalo kulandela kutshengisela okwenziwe izakhamizi edolobheni leli lamuhla zikhonona ngokuswelakala kwamandla kagetsi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe usekhuthaze ukumanyana ebandleni lakhe lezanu PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walo omkhulu weCongress yesithupha lilokudonselana okungakaze kubonakale embalini yaleli bandla ngemva kokuvinjwa kwemizamo ayithi ibisenziwa umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru yokugenqula umbuso wakhe. Umgabe wethesa uMjuru labanye bakhe abamsekelayo umlando wokusebenzelana lamazwe angentshonalanga kanye lebandla le-MDCT emzameni yokufuna ukumsusa esikhundleni ngodlakela. Intathe yezindaba yethu Mavis Game usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume ngesikhathi amalunga ebandla leZANU PF engena umhlangano weCentral Committee owenzelwe emahofisini esigodlo seZANU PF eHarare lamhla. Bebethithibele abekade bekulo mhlangano ingekho injabulo evame ukuba khona lapho kungenwa imihlangano efana loweCentral Committee ngemva kwezehlakalo esezithe zaba khona kubethwa abanye ngamagama kuthiwa bebedinga indlela zokufuna ukuhluthuna intambo zombuso. Bezikhona izikhexe okube yisibonelo sokuba iningi lalabo kungabacatshangelwa ukuba basekela uhlangothi olukhokhelwa unkosikazi Mjuru bengazanga kuzangena lumhlangano ngemva kokuba uhlangothi lwabontanga lukubeke sobala ukuba kabayi kubavumela. Uya kuvuma umgabe ukuba kawukho umanyano ebandleni alikhokhelayo njengalokho obekucatshangelwa kubangisanwa izikhundla wakhuthaza inkokheli ukuba zisuthiseke ngalezo eziziphetheyo zilindele amathuba azo ukuba zikhethwe kweziphezulu nguzulu hathi ukuhluthuna ngamandla. Waveza ukuba kunje abanye babo bengawungenanga lumhlangano weCentral Committee lanxa balwa impi yenkululeko besaphila kodwa ngoba betshengise ukungathembeki ebandleni.
And when we look at ourselves, just one year after that example.
Abantu abaningi babesekela amacele aGNAyo esenzela ke impilo yabo. Abanye babe ngabomama, abanye bengabobaba. Okwamanje babuya abanye besithi kade bengekho phakathi kwakho konke lokho. Nxa sisenza kanje ibandla liyabhidlika.
Umgabe utshelela umhlangano ukuba akekho oza kumhluthunela intambo zombuso njengoba yena wakhethwa ngumdali ukuba abuse ilizwe leZimbabwe. Wengeza ethi labo alokhe besale micabango yokusebenzelana labelungu bengelandawo ebandleni alikhokhelayo leZANU PF ngoba kungabathengisi abafuna ukubuyisela ilizwe emuva libuswe njalo ngabokuza. Umgabe utshelela umhlangano weCentral Committee ukuba iCongress yalonyaka yesithupha ikhangele lokuphuma lezinqumo ezizaphathisa ukuqhutshwa ngendlela komsebenzi ebandleni lakhe kanye lokulungisisa uphosiwe kunhlelo zalo. Kulabo abacatshangelwa ukuba bakuhlangothi olusekela unkosikazi Mujuru abangenela umhlangano walamhla wokwandulela umhlangano weCongress yesithupha okhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni kusasa babalisa unkosikazi Olivia Mchena nomnumzana Simon Khayamoyo. Kuthi umnumzana Webster Shamu yena ongene ngesikhathi uMongameli Mgabe seqalile ukwethula umbiko wakhe akahlalanga isikhathi eside uphume ngemva kokunikeza iphepha ebelilamagama alabo abalahlekelwe yimiphefumulo kuwona lo mnyaka njalo kungabalwa impi yenkululeko. Unkosikazi Joyce Mjuru, umnumzana Didmas Mtasa labanye abanengi bebengekho kulo mhlangano okuyisibonelo sokuba sebelahlekelwe izikhundla zabo osekusele kuphela ukuba kwaziswe uZulu okusemthethweni. Lo mhlangano weCentral Committee uthethele lithuba uhlonipha wonke amaqhawe alahlekelwe yimiphefumulo kuwona lo umnyaka ka-2014 kusukela kwabanikezwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe elizwe kanye lawesigaba. Umgabe uthethele lithuba ukwazisa la malunga phezu kwemfa yomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Khotsho Dube wasesigabeni seMathebeleland South obhubhe kuthanye watholiswa inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo izabekwa emathuneni awe-National Heroes Acre ngensonto ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje idale leZANU PF Central Committee likhangelelwe ukuhlaziya livumelane inguquko kusekelo sombuso webandla ethule kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Linguquko izanikeza uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe eyedwa kanye lomgcinisihlalo webandla. Owake waba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Rugare Gumbo ongomunye wabamiswe umsebenzi beseteswa icala lokufuna ukugenqula uMgabe utshele iStudio 7 ukuthi yena labanye abakhokheli kabavumelani le nguquko yesisekelo sombuso yeZANU PF le ngoba enye yenjongo yempi yenkululeko yayingeyokupha uZulu amandla okuvotela inkokheli ayifunayo.
Ukudlala ukuyana kubonguli amakheke leti kuphela akulabantu abacabanga ukuthi into le ingahanjiswa njani. Into ye-economy ifuna ama-businessmen, ifuna i-business community ibe involved, yiye thathe i-lead. Akulokhu kubonga ukuthi thina ama-politicians esithi into esifuna ukwenza into le akwenzakali lokhu.
Siyabona ukubana kuthiwa khona okunye okuzenziwa kumhlangano lo yikuguqula isekelo sombuso ukubana uMongameli Mgabe ebe nguye okhetha abasekeli bakhe njalo lo mgcini sihlalo webandla. Ukubona njani wena khona?
Hayi, vele ngamvumelane lakho lokho. Angula nto enjalo, kumele abantu bavotelwe ngabantu. Sisuthe kuphela abanye abantu ukuthi kukhulunyiswa appoint abantu abafunayo. Lichinje indaba lichinje i-constitution yomhlangano. Indaba lichinje ama-procedures omhlangano. Ukuyenzela ukuthi linike izinini zenye imisebenzi, hhayi akula nto enje. Thina kasivumelani lakho.
Manje pho kuyini osekuzayenziwa abantu abafana lawe abamisiweyo ukuba ngamalunga labanye abaxotshiweyo lilakho yini ukuthi libumbe elinye ibandla?
Hayi, asifuni ukubumbe elinye into asingeni. Singabantu beZANU PF, so ziza remain singabantu beZANU PF. Sizabona ukuthi kuzayenzakala njani phambili ngakhona ngale, kodwa hayi, as of now singabantu beZANU PF.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowake waba isikhulumeli sebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseHarare. Abalwela amalungelo abesifazana sebesole kakhulu uMongameli Mgabe ngokuchothoza unkosikazi Joyce Mujuru esithi ufuna ukuthatha isikhundla sakhe khonapho engumuntu ongumfazi. Emazwini akhe izolo, uMgabe uthe unkosikazi Mjuru kalazo impawu zobukhokheli, ngalokho uthe angeke akhokhela ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi ngaphandle kwalokho okumangalisayo ukuthi uMjuru ufuna isikhundla sakhe yena engumuntu wesifazana. Ngezinye indlela uthi owesifazana ngeke angene esikhundleni sakhe akhokhele ilizwe. lo ngumcabango osolwa kakhulu ngabaningi abalwela amalungelo abesifazana abagoqela unkosazana Linda Mpofu.
Ukhulu lapha ugwenile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi uyeyisa umjuru njengokuba ngumama kwakhe. Kukutsho phela lo mkakhe uGrace laye kangeke athatha leso sikhundla ngoba kunenge sesikuzwile ukuthi uGrace nguye layo sezathi athathe isikhundla nxa kuyikuthi ezayeyisa umjuru ngokuba ngumama kwakhe. Kukutsho laye uGrace kameyise njengokuba njalo lokhu kunjengisela ukuthi hayi umdala lokhu ephila ensukwini zakudala lokuguga phela kuyahambelana. Abantu bakudala yibo abalokhu besabambelele kuthini omama ngabesintwana. So yikho kutshengisela khona ukuthi hayi ukhulu sekukhulile sekugugile kaka ame mbijana yekubusa abanye.
Kungaba kuludaba lokukhula ukweyisa omama kumbe ulahle umlomo nje njengomuntu omdala umkabi?
Ngibona ngani kukabili. Kungabe kuyikukhula ngoba yena ukhula esikhathini sokubana vele omama benganjani bengabuzi. Omama behlala nje emkulwini bagcine abantwana. Okwesibili futhi kungabe kuyikuthi uyakwazi vele ukuthi uGrace umkakhe kasozabuzi. Ngoba uyamazi umuntu asehlale laye nxa kuyabonwa yithi esingahlali laye ukuthi hayi uGrace lapha uvele yena hayi lokho kokuvusa kakudalelwanga njalo ayisiso siphiwo sakhe loba angaze afundiswe athiweni ayisiso siphiwo sakhe. Ngibone ngani vele sehle tshaya ngikempa zonke nxa zonke ngoba okwakathesa kulaluthanga lutho ngoba uGrace nguye osesamgcinile njengoba siza kuthiwa hayi kukhona okuningi okwenzakalayo bebodwayo uGrace nguyomsizayo lapha nalapha. Ukuthi ahle aphume khathesi aphume legcekeni athi hayi uvele uGrace ngitsho akuyenzi esayidini likakhulu ngoba uzagcina esenguyo selenkinga engasatshintshwa izigqoko engasathiwani. So mna hayi ngokubona kwami ngibone ngani uvele abesintwana uyabe abesifazane uyabeyisa.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu abaphila lobugoga bathi balokho bebambele kantulo elokuthi isisekelo esitsha sombuso sizaguqula impilo zabo kodwa lokho kungenzakali. Unothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ilanga lalamhlanje lokunanza amalungelo abantu abagogekileyo emhlabeni wonke jikelele kukhangelwa ikakhulu ukusetshenziswa kwendlela ezintsha i-technology ukuthuthukisa impilo zabo ngendikimba ethi Sustainable Development, The Promise of Technology. Abagogekileyo kuleli bathi abangeke bakhulume ngendlela lezi ezintsha ngoba bona basaswela zona indlela ezilula zokuxoxisana njengokusebenzisa kwamasayini ekukhulumeni, ukusetshenziswa kwe-braille kumbe kwakhelwa indlela ezivumela ukuthi abagogeke enyaweni benelise kungena kuzakhiwo zonke. Unkosazana Rita Mkhwananzi ogogeke enyaweni uthi awungeke kwakhulunywa ngokusetshenziswa kwethekhnoloji empilweni zabo kuleli lamhla ngoba behluleka khona ukuthola izihlalo zokuhambisa bengafuqwa ngabanye ezama-wheelchair. Uthi imihlangano ivame ukwenzelwa endaweni okokuthi yena ogogekileyo enyaweni kuyamehlula ukufinyelela khona.
Kwezinye isikhathi uyathola ukuthi indawo yangkhona ilama steps akula lift or emgaqweni kulama portals or kulama halls vele ukuthi awuqhumeki kodwa fanti wena udlule endaweni lana. So lawo isithunzi sakho kuyasehlisa uthi suzacela omunye umuntu uthi ngicela umphamise or ngicela undlulise lapha.
Unkosikazi Siphatho Majole ogogekileyo njalo uthi akusihulumende kuphela obakhethayo kodwa lalapho abahlala khona.
Like asithi kula ama community projects ku community lapha endlala khona asithi kula ama projects ayenziwa ngabanye mama umama olimeleyo ka kabizwa ukuthi athi come in la ya a join kuma projects onalawo uyathiwa phandle. But the question is unjelani phandle silamaguma angithi but uyabona vele kabizwa.
unkosikazi Lindiwe Sibanda olimala amehlo esemncane ngomkhuhlane wendingindi uthi sisekelo sombuso esitsha savele sababandlulula ekwenziweni waso ngoba kwakungela ingwalo ezibhalwe ngeBraille ukuthi labo banelise ukuzibalela ukuthi kanti kuvele ukukhulunywa ngani. Uthi udaba lobandlululo lumqoka ebantwini abalimeleyo ngoba nxa lungalungiswanga akusoze kwaqakathekiswa imithetho ekhangelwa ukuthuthukiswa kwempilo zabo.
Kwesi sikhathi abantu abalimele bale ba hostile kumbe bale bad attitude ivela kini people without disabilities ngoba abantu abalimele bafamasinyana ngestress yebo lestress kufamily ube lestress kupublic awuselo kwakho uhambe esibhedlela kakhulu ama 770 abalutshwana bazosisa.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Association for the Deaf ithi kulabo abalimeleyo inani elingangokukodwa ekhulwini i-1% yiyo kuphela elenelisa ukuthola ulwazi ngokubala okuthiya inkulungwane zingazi ukuthi kuvele kwenziwani elizweni. Ilanga lokunanzwa kwabagogekileyo lasungulwa ngomnyaka ka-1981 inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kukhangelwa ukuthi amalungelo abo angathuthukiswa njani. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Sibanda.
Amapolisa namhla abophe inkokheli yamaSwingo Residence Trust ebalisa umsekeli kamgcini sihlalo kulandela ukutshengisela okwenziwe izakhamizi edolobheni leli zikhonona ngokuswelakala kwamandla kagetsi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Prosper Chiringindi uthi izakhamizi besitshengisela emahofisini eZimbabwe Congress of Trade Unions zikhala ngokuthi inkampani kagetsi ezesayicitsha umlilo santando. Ababotshiweyo bagoqela umsekeli kaChiringindi umnumzana Honest Makasi unobhala jikelele wenhlanganiso le kuward 2 umnumzana Meshack Gava kanye lomnumzana Simbarashe Mugari. UChiringindi uthi abathathu laba bavalelwe enkambeni yamapolisa eMaswingo Police Station lapho abakhangelelwe ukwethweswa icala lokwephula umthetho wePublic Order and Security Act iphosa. Uqhubeke wathi zitshengisele kulandela ukwala kweziphathamandla zezesa ukuzazisa ngezikhathi zokucitha amandla kagetsi kanye lokunye okuthiyeneyo. Izakhamizi zeMaswingo zike zazama ukwenza uhlelo umhlangano leziphathamandla zenkampani le ngenyanga ephelileyo kodwa kwehlula. Amapolisa eMaswingo alile ukukhuluma ngodaba lolu. Kusenjalo kuqhubekela phambili ukucitshwa kukagetsi santando koBulawayo. Asizweni omnumzana Roderick Fayayo, umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Lokhu kuyikhona kuyani esikwazi ukuthi ayahamba njebele, ekuhamba nje kuphela isikhathi esiningi. Esingakwaziyo ukuthi njengoba izolo bekufanele kwezinye indawo ehambe kahambanga. Yona la ama-games yini ayenza ukuthi engahambi kumbe njani. Kodwa sesikwazi lathi ukuthi hayi nxa kuyikuthi akhona. Njengoba kwezinye indawo ezincebe complainer so kungabe kwenzakalayo ukuthi hayi koBulawayo bamile ngenxa yokuthi kulama-games lawa and bazayenza after ama-games so sebecisha kwezinye indawo kakhulu.
Ye masukhangeleke balinika khonokho kuthiwa luhlelo lwabo lokucija ama-gates kumbe baphonguwisa nje kuphela okungenalutho.
Bayawisa nje kudala yikho-ke ngani bayalandela khona kodwa kathesi bayazenzela nje kuphela mathanda njengokuthi nje wabukwazi ukuthi isikhathi ama-gates akufuza ehambe lamuta ehambe ukwazi ukuthi namuntu afanele ehambe engahambi so sophonguphila nje kuphela kungakwazi ukuthi okuyikho yikuyini.
Fayayo, nxa ukuthi-ke umlilo wamagetsi ungahamba abantu basebenzisani inkuni lokhu ezisakhona yini?
Uyabona endaweni ezinjengabosemganwini ngale amaganga wonke sayaphila abantu sebatheza inkuni baceda so sokusuba luhlupho sibili sokusenzakala ukuthi abantu nxa amagetsi engahamba bengalindeli eza bayakwanisa ukulala bengadlanga kumbe laba lezimali zabo bayakwanisa ukuhamba bengale emarobhodini emakhandeni ngale bemelela abantu abantu abavela kubotsholotsha abathengisa inkuni bebehlale bevele bele nkuni zabo.
Kodwa ke kuyaphileka yini nxa ukuthi abantu bemadolobheni besebenzisa inkuni?
Kunobunzima obukhulu kakhulu kodwa okunye oza kunanzela futhi kube ukuthi kulezinye izindlu ezokuthi lapho bathi beqalisa ukufaka ama-prepaid meters akazisa azikazi vele zibe lamagetsi baphika ngakhona ukuyadinga incwadi lokuyadingani. So kuvele lokhu ngaso kuyukuthi abanye lawo futhi kabasela, so kuletha ubunzima obunye obukhulu kakhulu.
Umnumzana Roderick Fayayo, ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni Lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izizalwane zeZimbabwe ezivakatshela kwele South Africa zingena ngomngcele weBite Bridge sezisole indlela uhulumende weSouth Africa aqhuba ngayo uhlelo lokuhlola abantu umkhuhlane we-Ebola. Zisithi kule ndawo eyodwa kuphela yokwenza lokho osokubangele ukuthi kube le ndwendwe ezinde kakhulu kule ndawo. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Parliament ithi abantu baphathwa njengenkomo zisiya edipa, njalo ithi kufanele uhulumende weZimbabwe akhulumisane lo weSouth Africa ngalolu daba ngoba abantu bengahlonitshwa yilabo abaqhuba lomsebenzi. Kodwa umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uthi lokhu inhlala yenza njalo indwendwe zibangelwa ukuthi sebebaningi abantu abachapha kulomngcele njengoba isikhathi sekhisimusi sesisondele, kukanti ayisiwo wonke umuntu ohlolwa umkhuhlane we-Ebola.
Esikwaziyo ukuthi selokhu umkhuhlane lo we-Ebola waqalayo emazweni langa nsentshonalanga ye-Africa, uhulumende we-South Africa wathatha isinqumo esokuthi bazahlola indawo zabo zokungena ezokungena eSouth Africa esingathi ngamaborder, bekhangela ukuthi kambe bengabe bekhona abangena kuleli lizwe bethole lowo mkhuhlane, bazame ukuthi bahle babavimbe khona ngale ukwenza ukuthi laba abantu bengahlangani lozuloningi umkhuhlane lokusumemetheka. Siyabona ukuthi iborder yeBite Bridge, iborder abantu abaningi abangena kiyo, kuthe kuqalisa kade bekhangelele kakhulu laba abahamba ngamarola amakhulu amagonyeti, ukuthi mhlawumbe yiba bangabuya lomkhuhlane lowo ngoba bayahamba bedlule eZimbabwe besiya khona boDR Congo bevela khonani.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Silifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani izilukani ndaba, mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo, igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo mnumzana Mojalifa Mgwele owenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa imizimba, iSexual Rights Center. Sikhuluma ke ngodaba lweHIV AIDS. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga futhi.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi udaba lwe HIV lapha kungani elizweni bathi bona kungani lunganeno lezi nsuku, ngokubona kwakho kungakusenzakalani nxa ukhangele wena emphakathini lapha?
Imfundiso lenkuthazo yokuthi labo abavele sebephila negciwane baqhubekele phambili bethatha amaphilisi, njalo labo abangelalo bahambe bayehlolwa. Sikubonile ukuthi uhulumende labenhlanganiso ezizimele zodwa baqhubekelisele phambili indlela zokuthi uZulu abekwazi ukuthi khona kule nhlelo zokuhlolwa, kule nhlelo zokunikezwa kwamaphilisi. Ngakho-ke lezo ezinye zezizathu ezisenza ukuthi sicabangele ukuthi yikho kungabe kwenze khona ukuthi labo abakhangelanga ngamanani bathi khona udaba lolu luyayehla sibilini. Kuke waba lohlelo futhi lwe-male circumcision oluphume lwakhankaselwa kakhulukazi nguhulumende ekhuthaza obaba ukuthi bayesikwa izikhumba, ngoba-ke kusokubonakela ukuthi osikiweyo isikhumba kumbe osokiweyo ulamathuba okuthi athole igciwane anganeno kulalowo ongasikwanga.
Ya, siyabona ukubana esikhathini esedluleyo bekungani kuthiwa khona abaphila ngokuthengisa imizimba yibo
abayenza ukuthi igciwane limemetheke. Kungayi kuliqiniso yini
lokho? Akusiqiniso lelo. Lokho ngikutsho ngoba mina ke ngisebenzelana labo njalo ngibaza abaningi. Abaningi babo bazithi khona beyizithengiswa mzini. Yibo kanye abakhankasela ukuthi abantu basebenzise amakhondomu nxa kuyiwa endaweni zocansi. And then njalo labo bengabantu bethengisa emzini bayakwazi ukuthi umkhuhlane njalo igciwane le-HIV likhona. Ngakho kabasisi ukuthi bakuthole lokho. Yikho ke bangabantu abazivikelayo njalo bevikela ama-client abo ngoba ngabantu abafuna ukuthi ku-industry yabo bahlale njalo baphile isikhathi eside. Lokho ngumbono wabantu abalokukhuluma nje kuphela kodwa bengelayo imiqondo ebonisa ukuthi yikho lokho sibili ngeqiniso. Kayikho i-evidence or i-study esiyenziwe yaprove ukuthi ama-sex workers kanye kanye yiwo sibili aqhubekelisela phambili igciwane le-HIV.
Ngesikhathi esedluleyo kuke kwaba lo daba egudwini lapho kuthiwa khona abantwana besikolo labo kabaphiwe ijazi lomkhwenyana, ikhondomu. Ukubona njani lo?
Ye, le indaba iyatshisa. Bayikhulumile yibo abamelane lazo kwabezemfundiso abe-education, bayikhulumile abamele abazali, bayikhulumile abamele amalungelo abantu. Kodwa-ke ngibona ukuthi kakubanga lokuvumelana okuhle. Inkinga elapha mfowethu yikuthi singeke sakhuluma sicatha ngomino. Ontanga abasesikolo bayaya ecansini. Lokhu sikuboniswa linani labantwana abangamantombazana abazithwalayo bagcine besiphuma esikolo. Siboniswa futhi linani labantwana abakumele babesesikolo abatholakala bene ma-STIs, ingulamakhwa, kumbe yona ngokwayo i-HIV. Ucansi uyatholakala oyenzakala ebantwini abasezikolo.
Kuke kwaba njalo le nkulumo yokubana emasontweni lapha ezinkondlweni yikho lakho kungani umkhuhlane igcikwane leli selimemetheka khona. Kungakuliqiniso yini ngombono wakho?
Hayi, ngombono wami kodwa-ke ngencubungulo esiyenzileyo thina siyinhlanganiso siye sakhulumisana lamabandla elithile khonapha kobulawayo, sakhulumisana nabantu bakhona abangena lapho. Sikubonile sibili ukuthi amabandla, ibandla lingaka lilikhulu, livele line-support group yabantu abaphila negciwane le-HIV. Libuye futhi kube le nhlelo eziningi kakhulu ezokufundisa ngokumemetheka kuleli gciwane. Ngakho-ke liqiniso ukuthi i-HIV ikhona emabandleni ngoba abantu i-church yindawo yokuya yokuyakhonzela nesonto nje kuphela. Kodwa-ke ngomvulo kusesikumgqibelo siphandle sisezigabeni kuningi esikwenzayo siphandle kwesonto. Abanye bengabantu abasemtshadweni bangena emtshadweni bengelalo igciwane kodwa-ke sele 10, 15, 20 years esemtshadweni ayizithola sele gciwane.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungalivalelisa abalaleli?
Ngingavalelisa abalaleli ngisithi khona mhlaka-1 December nje leyo simdlulileyo kumalanga adlulileyo bekulilanga lapho esikhumbula khona sithi khona i-World AIDS Day. Ngithi khona-ke mina kubalaleli i-AIDS kuba ne-HIV kakutho ukuthi ilanga lakho lokufa sekufikile. Hayi bo, abantu kwabalandele inhlelo zokunatha kwamaphilisi, i-HIV isinqotshiwe.
Hayi, kwezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ubelela ngelihle.
Siyabonga.
Okay, bye. Lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mgwele olwela ilungelo labathengisa imizimba i-Sexual Rights Center. Besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamalungelo abantu abagogekileyo ele-International Disability Day elinanzwa lamhlanje emhlabeni wonke jikelele.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Hayi-ke isikhathi kasisavumi isihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukumanyana ebandleni lakhe le-ZANU-PF esithi leli bandla liqhuba umhlangano walomkhulu we-Congress yesithupha lilokudonselana.
Hayi-ke kayehlukane mthwakazi omuhle. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, lilale.